Ngiyananzelela ukuthi uhulumende uthena efaka isaziso sokuthi sokuzaba le lockdown. Ngangalibali wafaka isaziso mhlaka-2 then saba effective mhlaka-5. So thina esizisebenza ngezandla esikhathi sangikhona sesibone sesincane kakhulu ukuthi siqalise ukuthi siqoxe umbeni sibone ukuthi impahla zethu ziyangaphi umbeni lokuthi senze njani sibe sincane. Sinanzelela njalo lokuthi uhulumende wethu lo hayi sigagcine intandane bo ngoba nxa sinanzelela i-informal sector yiyo kakhulu egqule kakhulu amazwana. Sinanzelela ukuthi yiyo futhi kathesi kade sizama ukuthi bevuke from i-lockdown eyenzakalayo last year eyadonsayo sibili ama-7 to 8 months. So ubuya khonoku sehle kuqala ngathi ukuthi i-informal sector kayivali. So sizobuhlungu kakhulu. Sinanzelela futhi lokuthi khonapho sitshelwa asizange sibe lesikhathi sokuthi sivuthe izinto zethu. Ngike ngabhoda ama-markets athiyeneyo, ama-markets athengisa ukudla, ama-markets athengisa ama-dried foods, dried umumbu, amazambane, inyawuti. Kubotshiwe madoda ngamarekeni. Bayehlulekile ukuthi beyikhipha izinto zabo. So sizobuhlungu ukuthi khonapho nxa izulu lisina, izinto lezana ziyabola. Njalo kule kunye lakho okunjengama-dried impehlane zizapehla ucine ungasela la business. Xa sinanzela 30 days zonke lezi abantu sebesendlaleni.
Sebesenzani kathesi abantu? Labo abathengisa ezindlini kulula yini kumbe amapholisa abebhekile emelele ukubabopha?
Bakhona abanye biye abake bazama bathi nabesizwa bahle bayagijima bayaqoqa izinto zabo. Kunje kathesi sikhuluma abanye bathengisa besezindlini zabo. Abanye basebenzisa khonoku i-social media ukuthi uyangena ku-social media kubo-WhatsApp kuma-groups akhe ajayeleyo ethi bantu ngithengisa lokhu bantu ngilalokhu. Bese sinanzelela ukuthi bantu tshani-ke abakwenelisayo bona laba njengamavenda nama-informal sector ukuthi bonke nje banasinanzelela futhi le-government ethi izinto ziyakhuphuka idatha likhwelile. So ukuthi ufake izinto zakho uzithengise vele ungakatholi le mpendulo okunye kungakahambi idatha seliphelile ngapha balala manje. Izinto ezinjengamatamatisi, izinto ezinjengama-dried foods, izinto ezinjengezigqoko, izinto ezinye ezithize zabe zifuna ukhangelane lothengayo mathupha lincengana ngoba sesinanzelela kathi sekungu-January. So ungafaka isigqoko sakho ku-WhatsApp uthi ndithengisa isigqoko bangaki abazaba lokusifuna ngoba kathi sebekhangelele izinto eziqakathekileyo okwezigqoko sokudlulile.